Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 18 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole baphathwe kaluklubhu ejele lesikurubhi lapho abancitshwa khona ukudla begcinwe uhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo.
Kunokuyana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebebenza bekwenze futhi baphinde bashizithama nawo.
Osanda kethwa ukuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo neziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi.
Ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo.
Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba i-IOM ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga.
Imagine working so hard, you take the gross profit here 20%, uyithathelwe unike i-local currency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole babikwa bethwaliswe amagabha avuzayo ejele lechikurubhi bencitshwa ukudla njalo bevalelwe kuhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo. Ababili laba abangamalunga edale lephalamende babikwa bencitshwa njalo ukudla. Baya ke baliswe njalo ukubona izihlobo eziyabe zibethekelele. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kuncwadi abayibhalele iziphathamandla zamajele izolo. USikhala loSithole babotshwe kunyanga ezimbili ezedluleyo ndawonye lamalunga ebandla labo alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela enyathime lapho okwakulokufuthelana okukhulu kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Kunokuyana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebebenza bekwenze futhi baphinde bashizithama nawo, yiyo le ndaba ebengithinta kuyo ukuthi ukuhlukumezana ukuzwisana ubuhlungu ngokunethezelana okwakusenziwa umbuso wabangcindezeli sokusenziwa yilaba abathi bona baletha inkululeko osokwenza ukuthi abantu bathi ikuphi leyo nkululeko okukaya lethu, uphi leyo zibuse okuxawenza. Izinto ezifana nalezo zisibonisayo ukuthi hhayi inkululeko ayizange yeza ngemva kokuba abamhlophe sebebuyele emuva kwathatha abantu abamnyama. Lokho sihlukumezekile, lokho sisebuhlungwini, lokho sisendlaleni, njalo lokho sisekunzileni.
Abezanu-PF lo hulumende bathi ukubotshwa kukaSikhala loSithole labanye abe-CCC labana ababotshelwa enyathime besetheswa icala lokuphehla udlakela bathi akulani lezombusazwe lapha isandla somthetho nje esenza umsebenzi waso. Kodwa abe-CCC labalwela amalungelo bathi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwebandla eliphikisayo njengoba sokuyiwa kukhetho. Wena ulubona njani udaba lo?
Ukubotshwa kwabeqembu eliphikisayo bebotshelwa isenzo kumbe ukucatshangelwa okuhambelana nopolitiki kungeke kukhitshwe kupolitiki. Kuthiwe umthetho umi wodwa wenza umsebenzi wawo, akulapolitiki ngoba laba abantu ngamapolitiki njalo bayaziwa ngephilisa bayaziwa behlokoma bebuza imibuzo ethile bedikisha bekwezokuphile akekho umuntu ongathi noma ekhumbula ukuthi abantwana abancane athi thina kigabu lapolitiki kule ndaba ipolitiki yiyo yodwa ke phakathi kwale ndaba.
Ugulo munye owebandla lezano PF owaphuma chochozela ukuthi babuchamisa abulawe okuyinto eyasolwa kakhulu ngabantu abaningi sabona amapolisa esesithi hayi asecubungula kanti le commission yamalungelo layo yaphuma isithi isicubungula. Kodwa sokulephose inyanga bekukhulumile lokho kepha kulalutho solwenzakele kungaba kungelacala yini ladalwayo lapha
icala ladalwa kodwa ke njengoba lidalwe ngokaphakathi osebanjene libusayo siyabona ukuthi akulalutho lizabenzile xa usuqathanisa ke lindaba lale yaboba kusikhala loba kusithole usuzabona ukuthi umthetho weZimbabwe kulabanye abaphatha ngesandla sokudla kulabanye abaphatha ngesandla sokudla ufakazi ke lowo obonisayo ukuthi hayi abeZimbabwe kabalingani phambi komthetho bakhona abaphambili bakhona abasemuva.
Bona abe-TCCC kukhona yini ongabaxwayisa njengoba sibhekane lokhetho ikakhulu kundaba zokubotshwa lapha lokuqhuba inhlelo zabo.
Okumele bazitshele khona babekwazi ukuthi inkululeko le abayilwiselayo babasoze bayithole isemgqamini bayiphiwe njengesipho kumele bayilwele. Njengoba nje kade ngifisha ukuthi hayi okwasizivelelayo ukuthi kwaphuma umbuso wabanyondezela abamhlophe kwangena umbuso wabanyondezela abamnyama. Ngakho laba abaphikisayo kabeZimbabwe yabe-CCC labanye kumele babuyele emoyeni lwana wakudala owempi yenkululeko ngoba yimpi yenkululeko engakabuyi.
Alo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe ubeqoqa ecingweni le Studio 7 lese Johannesburg kwele South Africa. Osanda kethwa ukuba ngumongameli wele Kenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo leziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi. Iziphathamandla lezi zibalisa amalunga edalela ephalamende osenetha labo sibalukhulu bezigaba. Umnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eNairobi kulelo lizwe uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngokuziphatha kwabantu eKenya kulandela lolu khetho kanye lokungenzakala ngempumela yalo.
Kukhanya ngani endaweni eziningi impilo iyaqhubekela phambili. Of course ikakhulu endaweni esibiza sithi iRift lase Central Kenya or Mountain lapho Deputy President elect comes from bekulama celebrations sibilazwayo kodwa endaweni eziningi hayi ukukhanya abantu sebebuyela ezimpilweni zabo lasemsebenzini. Ngakho ke ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo. Kukhanya ngani hayi into ziyaqhubeka izikolo ziyavula leningi labantu bazazibuyelela emsebenzini. UMr Ruto le Kenya Kwanza babe lomhlangano obugoqela amalunga ePhalamende abo senator labo sibalukhulu bama county. Ngokubona kwami uMr Ruto yenza into eqondileyo ngoba umenyezelo ukuthi nguyonqobile ekhethweni sokule government gazette echoloko so yena akakho ecourt and iazimiyo ayikafaki ipetition ecourt so mbona ngani kufanele vele ukuthi aqhubeke elungiselele ukuthi mhla ka 30 bazabe bemgcoba uba ngupresident ngoba yena okusemthethweni ungupresident elect until i court ize icho ulutho oluhlukileyo kulalokho. Kodwa also sidanzelele lokuthi le azimiyo la iyaqhubeka. Namhlanje bengizwa kuthiwa belomhlangano lapha ade bevumelana ukuthi bazakhetha abantu ukuthi ancintise ukuba ngu-speaker we-parliament. Labo ke kwendawo ze-parliament, i-senate, lama governors abo. Okwenkantolo kukhanya ngani yinto abantu ababona ukuthi izavela izakwenziwa kodwa ingeke imise ukuthi into siqhubekele phambili.
Lanxa ukuthi umnumzana Ruto uwinile njalo sokugazethiwe ngokusemthethweni, kuyabonakala yini ukuthi kungenzakala ukuthi nxa umthethwandaba usithi anqobanga kungagcina kubuyiselwa emuva? Kukhanya kule themba yini kubasekeli bakamnumzana Odinga balobufakazi obuqinileyo?
Yeah, it's interesting ngoba ngibukela amagqwetha amabili ekhuluma ngayona leyo indaba. Ngokuzwisisa kwami iprocess izaba kanje, kuzafakwa ipetition kumthethwandaba omkhulu iSupreme Court, then abanye bazaphiwa 3 days ukuthi baphendule leyo petition, then ama justices abese siyahlala phansi ngibona ngani for 2 weeks bebe sebephenduka le decision yabo. I-decision yabo ngokwazi kwami ingaba yikuthi bengavumelani le petition yabe ifakwe yilaba abancintisayo ukuthi i-result kayiqondanga. Nxa bedecide ukuthi bavumelana layo, mbona ngani banganalifya i-result kumbe bathathe i-result bayibeke eceleni. Nxa kusenziwa njalo kuyabe kumela ukhetho luphindwe, I think ngo-November. Abanye nxa bexoxa bathi mhlawumbe ngoba ungananzelela amanani between the two candidates, omunye uwine ngenani elincane kakhulu in an election ele 14 million people. So kungenzeka ukuthi amanani abalwe kakutsha and mhlawumbe kugcina kusiba le runoff. So ngokubona kwami yiwo ama scenarios amathathu engibona ngane ngenziwa. Number one, iSupreme Court ingathi hayi akula lutho, qhubeka wena Ruto. Ingavumelana lo Odinga, kodwa nxa ivumelana lo Odinga ngibona ngani ungaba lama outcome amabili, either i-recount kumbe to set aside the result, ukhetho luqale kabutsho lukamongameli. Likhumbule phela ukuthi kulama county angu 2 iKhakhamega leMombasa akungazange kwavotela ugovernor, so lolo khetho kufanele still lwenziwe. And then kulama constituents amanye futhi lapho ama member of parliament elections angenziwanga because IEBC ayiphambanise ama electoral materials.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo esizalane seZimbabwe esihlala eNairobi kwele Kenya obexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba e-International Organization for Migration ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga kanhlangula ngesikhathi amazwe amaningi eyekethisa iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
IIOM ithi ukuyekethiswa kwesiqondiso ze-COVID-19 yikho sekudala ukuthi abeZimbabwe baqale ukungena emazweni angumakhelwane. Ugwalo olukhitshwe yi-ofisi ye-IOM Zimbabwe olwe-Law Monitoring Report olwenyanga kanhlangula lukhomba ukuthi kulabantu abaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu i-51,302 abaphuma elizweni. Lokhu kukhomba ukuthi inani leli likhuphuke ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% uma uqathaniswa lenyanga kaNkwenkwezi. IIOM ithola lezi nombolo ezindaweni zokungena lokhu kuphuma elizweni esigoqela iBeitbridge, Plumtree, Chirundu, Victoria Falls kanye lezinye ezifika amachumi amane lanhlanu i-45. Amazwe akhelane leZimbabwe afana leSouth Africa kanye leBotswana asevumela abantu abahlatshwe ngokugcwele ijekiseni COVID-19 ukuthi bangene kungela zidingo eziningi-ningi. Njalo amazwe la athi abantu sebengahamba-hamba emphakathini bengafakanga ilembu lokuvala amakhala lomlomo i-mask. Unkosikazi Debra Mkhasa oyinhlanganiso ye-Blue Vendors and Traders Association uthi kwekethisa kwesiqondiso ze COVID-19 sokuphathise amalunga abo.
Amanye amabhoda like eBotswana ebesithi khona sekusetshenziswe ama-COVID certificate nxa wahlatshwa konke le booster yangkhona. So ngithi all that is high besingakezwa emkhuhlane besingakaboni kumalunga ethu. Bayachapha bayahamba bephenduke besingakaboni lutho. So ngithi vele sobona kuyinto nje enormal.
UNkosikazi Mkhasa uthi kodwa aselukubona ukuthi amalunga abo aseqala ukuchapha imncele noma nje abanye sebethenga esitolo sezivulwa ezokuwoda kobulawayo.
Amalunga ethu ngingathi 50-50, akhona achaphayo akhona angachaphiyo. Kulezi nsuku sesilama-China shops, so abaningi sebewoda kuma-China shops lawa avuliweyo kobulawayo endalokho evulwa. So banilutshwane nje abachaphayo izinto ezingabe zinkulu, but for clothing issues ini sokutholakala lapha.
Owe Zimbabwe ephila ngokuthengisa impahla kwele Botswana. Mzana Rodwell Moyo uthi noma nje sokwethiswe isiqondiso se-COVID-19 kukhona ukusabambe iningi ukuthi lichaphe umncele.
Thina ama-exporters lokho kunzima ukuthi si-exporte because of ama-restrictions. Akusela ama-incentives lana esasiwaphiwa, like xa we-exporter sasinikwa i-3%. Ama-3% lana ayesincedisa kakhulu kuma-expenses of traveling, expenses of exporting, all combined. But khathesi akukho lokho, instead igovernment ithatha 20% yemali lana then bekukhompyuthele bekuniki local currency which is less attractive, and most of the time i-20% lana kabe kuyiyo i-gross profit yakho. Imagine working so hard you get a gross profit ye 20% uyithathelwe unike i-local currency.
IOM ithi esinye isizathu esibangela ukuqansa kwenani labantu asebechapha imncele ikakhulu belibhekise kule South Africa ukuthi amanzi kumfula uLimpopo asentshile okwenza abanye abangena ngurhu benelise ukuchapha. Abadlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini balubhekisa eSouth Africa, kukanti iningi labantu abangena elizweni kade besiya emhlubulweni weMathebeleland. Abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi amathathu ekhulwini, i-32% baphume elizweni ukuyakwenza ibhizinisi, kukanti iningi labaphumileyo i-59% kade bengabesilisa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi amalunga edalele iParliamente avela phandle kwesigodlo seHarare ayaxotshwa emahoteleni ngoba uhulumende engabhadali. Lokhu kwethulwe edale leli ngumnumzana David Jegeshe omela iMakoni engoyibandla le-MDC Alliance kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumisane losowabo wele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema eceleni komhlangano we-SADC owenzelwa kwele DRC ngodaba lokubambisana kuhlelo lokwakha isitishi sokugaya amandla kagetsi esebatoka Gorge Hydroelectricity Power eVictoria Falls. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Libuka njani bakithi ku Studio 7 abasakazi labalaleli, ngithanda ukuthi ngikhulume ngalo umprofit ka Mnangagwa lothina. Umnangagwa uza wina next year. Hayi, abaprofiti bamanga bavele bakhona. Umprofiti lo uzama ukuthi abantu bahlebekele ukuyavota njengalokho kwakhulunywa ngomunye. Bayekele ukuyavota bathi basole bathi siyakwenzani, siyavotelani, njengoba vele eza wina abantu bahle bazihlalele izindlini. That is a strategy ezanu PF laba profit bakhe laba bamanga. Ya ama by elections akhona la esiwazwayo, akuthwaza kwenziwa ebulilima emawadini amathathu. Bengicela ke bakintu bakithi engibathembileyo bantu besikhalange lani bantu besindebeleni lonke nje abantu engathi ngabantu abasebulilima, like lizame ukuthi nxa lisiyavota lekele kuvotelisa uPF. Liyabona ukuthi ihlili kanjani, khathi siyakhala libambe lifuthwele imikhono likhaliswa indaba yezimsethu ukuthi sicharge examination fee ibese ku US dollar. I US dollar elingayaziyo elingayiholiyo kodwa isiyame khona. So nxa libavotela lifanana ngabantu nje abazithengisela abantu ababo bebayenza besiba ngumnikelo wezano PF ukuthabisa ama leaders ezano PF. Bona bebizi belokho bebizi belisenga. Iyafanana nje labantu engathi mina baya contributor ekubulaleni abantwana. Abantu abethu kabala future. Let me tell you ngezano PF yenu nale elite elivoteli elivotelayo anytime ngaba la elections. Li abantu abethu laba esibabulala kangaka lezi ngokuvotela izano PF. Baza ihluleka kuye esikolo, baze ihluleka ukufunda, bese behlala nje emakhaya babe izinto ezihliziyo. Okhulumayo uMagujo ePlumtree.
Salibonani, salibonani ngo Studio 7. Sithe kuhle bakithi kudala ke singonqoza singatholi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sivunyelwe lathi sivunyelwe ukuthi asifike nini ekhaya. Yebo kambe ngamafichane nje ngike ngithi khona ngapho kwantu kamili inkomo labo sithandekile. Hayi siyayizwa imisebenzi yenu eliyenzayo sibili ukuthi lisihlangulele ekwenzakalayo kwelakithi ngapha leZimbabwe ngashonaland ngoba thina singapha kwelikamthwakazi emathebeleland. Ye siyacela sihlobo zethu ukuthi lisincengele mpela kulabo abakithi abangapha emathebeleland komthwakazi ukuthi ngo-2023 awu bakithi ababuye ekhaya komthwakazi bechiyane lempumalanga emashonaland Zimbabwe. Abantu bakithi siyabancenga kakhulu isikhathi yiso lesi uNkulunkulu asinike sona ngo-2023 ukuthi sonke abakomthwakazi sizuzeni lathi sizithola ukuthi sizikhulule simele ilizwe lethu ubukhokheli bube khona endaweni yethu komthwakazi ukuze abantwabethu labo bekwazi ukuthi bekwazi ukusebenza labo bezisebenzele endaweni zabo. Asikhule nini bantu bemathebeleland. Ngiyabonga bontu kamili labo gifts bekhona ngapho uNkulunkulu alenzele kuhle bafowethu. Siyabonga
ake ngibonge masakazi bethu labalaleli bonke nje mbonge umusa wenu lokusilethela indaba ezinhle kakhulu. Ake ngigcizelele ebantwini abasha laba kulabantwana abancane laba kakhulu abaphungulahleka nje besele ukuthi baqondiswa mbani. Xa uthi abaqondisa uze emsakazweni befuna ukuphendula ubethi abona abondebele babo laba yiyabathanda amashona. Angithandi shona vele angiso shona mina nindebele nje oniyezwa ukuthiwa ngundebele vele awukwazi ulithole le ndebele ekuthiwa leshona ukuthi ngela kundebele awukwazi ulithole. Ungalizwa linjalo lile mistake ngumzukulu wakhona kuphela owayengowesishonini wasezolwa kundebele. Ngicela ukuliqondisa abantwana lina elilahlekayo khona ngapho kakhulu nini ngani lisemazweni kubogoli lapho eliyini elilahlekayo. La yengwa ngabantu laba abazithi bayi-MRP abantu abakuthiwa yi-MRP kahle ndincedise mina likuyokwazi khona kwinto. Libandla mebhe lingekho vele futhi khonapha eZimbabwe bona kalikho. Owake wezwa ukuthi i-MRP ile rally okwezwa ukuthi i-MRP ibikampeni eZimbabwe ibikampena layo idinga abasekeli ngubani okwaziyo kwesokwakubona yayibabuthanise ngapha abantu lingamba elamaralayo esiwaziyo kakhulu ngoba anti-verified campaign emathebelelendi ngoba ngiyamandebela mina ngisemgozeni amendlovu lapho eduze.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhonapha kwele Melika. Unkosikazi Elizabeth Taylor Elizabeth Cheney onqotshwe kukhetho lwama-Republicans olwesihlalo sakhe seWyoming ngokade esekelwa ngumnumzana Donald Trump uthi kungelani lokunqotshwa kwakhe uzalwisa ngamandla akhe wonke ukuthi uTrump engazakhethwa njalo ukuba ngumongameli welizwe. Sigqibeke eza kwamanye amazwe ngeza kwele Algeria. Kunabantu abangamashumi amabili lasithupha 26 abafe engozini yomlilo oqhamuke emaguswini alelo lizwe. Amakhulu abantu abikwa ebaleke achapha umngcele weTunisia andivana umlilo lo ucishwe.
Uma manje kesikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Intengo yamafutha ezimota iqhubeka isehla osekuphe ithemba lokuthi umnotho welemelika usisiba nganeno. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lemisebenzi likhwela abangelamsebenzi besiba malutshwana. Kodwa kubikwa kulabanye abakubandla likamongameli Joe Biden elama-Democrats elithi lona uBiden usele minyaka eminingi kakhulu eyokuzalwa eyisikhombisa lasithoba munwemunye i-79 okokuthi kuzamele engancintisi njalo kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024 ngoba uyabe sele minyaka edlula amathumi ayithoba minwembili 81. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Difa wajabi pangodube.
Isimo sikaJoe Biden isimo esokuthi nxa uthi uyasikhangela siwuchiye kancane nxa ungathi uyazama usixazulula uthole ukuthi singathi siyakhonfyuza. Okokuqala uJoe Biden ngumongameli othe nxa engena kakhulu wacabangela abantu abampofu, wacabangela iminority, wacabangela wonke umuntu oselizweni leMelika wangabandlulula njengalokho bekade sikubona kusenziwa ngoDonald Trump, yena bekade engumuntu okhangela abanothileyo kuphela izikhulu. Kodwa ke uJoe Biden ufike wangena wazama ukuthi adlale iqhaza elikhulu kakhulu ekuthinini ilizwe leMelika lisukume lonke kungabi nomuntu osalele emuva ukuthi lo mhlambe ngompofu noma ngonjani. Kodwa ke uhlupho lapho olukhona nxa sithi siyamkhangela impilo yakhe kathese sikutshengisela impawu sobala ukuthi uJoe Biden usekhulile. Okungawukuthi ngibone ngathi nxa ukuthi mhlambe engathi kuma-elections alandelayo aphinde angene njalo lapha kuzaze kuyikubophela injayo ekhubeni. Kodwa ke ngabe kukuthi mhlawumbe ukhaliphile obezathi ungcono ukuthi ancedise udeputy wakhe Harris ukuthi akube nguye oqhubekela phambili athatha umsebenzi lo aqhubekele phambili lawo. Kodwa ke yena uJoe Biden okwakathesi usedinga ukuphumula ngoba umzimba usukhuluma ukuthi akasase esimeni esokuthi engabe lokho egijima siyalela le usengumuntu okudala usekhulile. Yiko ke ngabe ukuthi kuyavuma akathathe nale theme eyodwa ayibuse, kodwa ke kubanga elilandelayo akanike udeputy wakhe anike intsha iyelelise ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi pangodube olandela izombusazo welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 lesebilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Jabo!
Lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole baphipha luklubhu ejele leChikurubhi. Osanda khethwa kuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingasibamba ku-www.voaindebele.com.